i-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers ababewafuna pi-every word. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi ukwenzela ukuthi i-word ikwane lawo manumber. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-word. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ibe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo ukubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa okhona usutshintshiwe usuzakwanisa ukuthi ukonteste ukwenye iwadi engasiyoleyo kathi uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungaliyikhangeleli. So lokhu asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenziwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation zangeniswa sem-constituency emabili amaminithi ngaphela obaba osimangaliso Ndlovu abasakhontestanga, ngoba babambaniswa labo baba uphuthi ungakhangela omama uNzenza labo minister Mona bonke bacina i-delimitation sebefakwe ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye okhomishini sina bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukuliqambela amanga babagande. Thina uhlelo lwe-delimitation singabhebhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye bayathaba ukuthi liwahambele kuhle, kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo. Ibhinga baba inkulu kakhulu, ukhangele njalo ama-population yethu, ungakhangela kumbe usuka lapho oqala khona eyami constituency ibhinga North fika lapho ephethela khona yi-284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru, lokho uku-one constituency. Inkulu kakhulu okumangalisayo okokuthi sisigayela ukuthi ngibe ingaqunywa. Ibhinga South layo iphose ifike kuma-figures wonalawo, incane nje kancane kule bhinga North, kodwa layo inkulu. So sibe sikhangelela ukuthi hhayi sizaqunywa, kodwa asikhangeleli ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango. Sikhangela abantu abarejistile ukuvota. Ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abarejiste ukuvota. Ngomthetho wezeki uthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 21,000, 22,000, 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency. So thina njengebhinga engakukhayeli sister sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni, kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingapha, okuyinto edanise sibili abantu bedinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu eleyo delimitation. Icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesebamakhulu okumangalisayo ama-wards, ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency, i-ward A1. So yinto sibili esihluphayo lokho. Sesikhangelela ukubana lathi nje abantu bedinga bo sithole ama-constituency amathathu, wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator kwesinye isikhathi based on ama-constituents. Ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs, thina sebelokhu sila ama-constituents amavili. Thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga.